For example, iwadi ilama polling stations abe fika 4 or 5, but baya ku one polling station, then they call that a center, bese besithi abantu kabeze beyo register lapho. Ngabe bayenza ukuthi maybe per ward, ngoba ama ward emakhaya makhulu kakhulu, benza ukuthi maybe kube lama centers maybe angu 2 or 3, at least abantu noma bengahamba abanye behamba 7 kilometers or 5 kilometers at least. Sahamba sayizeki lapha koBulawayo eMartinothe province, basitshela ukuthi khona balehlupho lwezimali, imali ibudget yabo kayibavumeli ukuthi bengafaka kuma center kumbe ngithi kuma polling stations wonke, so yikho befaka 1 or 2.
Kodwa luqhubeka njani lolu hlelo kulezo indawo ezivuliweyo? Abantu bahamba yini ngobuningi babo kuyabhalisa?
Bahambile ukuyobhalisela ukuvota, kodwa abantu abaningi kabahambanga ukuyabhalisela ukuvota, bekhala ngakhona ukuthi indawo lezo zikhatshana. Abantu bathi bona ngabe izekhi uhlelo lolu lokubhalisela elalo kathesi ngabe ilufake kuma polling stations wonke, bekuzasukuma abantu abaningi kakhulu, ngoba abantu abaningi kakhulu emakhaya ukuvota abakuqakathekisi kangako. Manje nxa umuntu uzamtshela ukuthi kuyabhaliselwa ukuvota ezahamba top 15 kilometers, yikho kwenza abantu abaningi njengoba kunjenje kabayanga kuyabhaliselwa ukuvota. Ngizayenza isibonelo kuward 14 eNkayi South lapha. Isenta bafake isimbo Simbo Secondary School. Ungakhangela isimbo lapho ekhona, ubusukhangela indawo ezifana la kubo Gambakalale, ubusukhangela indawo ezifana la kubo Mazulu, khangela indawo ezifana la kubo Machena, indawo ezifana la kubo Mankemeni School wakhonale. Ubusubona ukuthi how many kilometers, o 10, 12 kilometers.
Siyabona ukuthi lawe uyafuna ukuncindisa ukuthola isihlalo sedalele parliament, umele iNkayi South. Ungasitshela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani, njalo yiziphi ingxaki obhekana lazo khona ngapho?
Njengomuntu okhankasela ukumela iNkayi South edalele parliament ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party, nginguThembisani Mpofu. Siyasebenza sibile ezigabeni, kodwa esihlangana lakho yilokhu ukuthi uhulumende okhona kumbe ibandla leZANU-PF usebenzisa abakhokheli bezomdabu njengamasobhu. Amasobhuku kathesi ezigabeni atshela abantu, abuthanisa abantu, batshela ukuthi kabavotele iZANU-PF. Batshelwa ukuthi yikho lokhu abakutsheliweyo uhulumende okhona, ukuthi betshela abantu babo bonke abasemabhukwini wabo ukuthi kabavotele iZANU-PF, njalo bayathuselwa ngezinto eziningi ukuthi ozavotela kumbe olandela elinye ibandla akazi ukuthola lutho nxa kuholwa, ngoba abantu bemakhaya siyakwazi ukuthi kunzima, baphila ngokuholelwa lokhu lalokhu. Kathesi kulama primary elections, amasobhuku atshela ukuthi bonke abantu babo basemabhukwini kumele beyekhona kuma-primary elections eZANU-PF. Bayesaba ukuvela ukuthi belandele amabandla abawafunayo kumbe abazikhethela wona. Kodwa-ke siyabafundisa abantu, silezinye indawo ungakhangela kubogwamba ngapha kubo wadi 23, wadi 24, wadi 25, kula lo mhlubu lo ngapha eGwamba akula ngisho kliniki isekendari yodwa khona lesingene ebucineni emngcelweni welupane. Abantu bakithi balohlupho lwamanzi, akula zibholane zaneleyo, akula network. Yikho-ke njengebandla leMthwakazi Republic Party siyabhoda ezigabeni sizama ukufundisa abantu bakithi ukuthi kababhalisele ukuvota ngobuningi, sibafundisa ngokuqakatheka kokuvota ngoba kuyizwi labo.